ezindaweni eziningi sokulabantu abatsha abancane ababengekho amazwe lawa elwela inkululeko lawo. So ukuthi bazwisise okwenzakalayo sokungani sokuthiyana ngoba uze abanye besithi bona kona nxali kanta kona lalithulula libiseleni libophelisi ngalithulula thina uma ngathi ngumuntu ongakhuluma konoku phezu kokuthi igazi labantu lakuthibeka imphefumulo yalahleka abanye balimala. So uhlukeni kuvele sokukhulunywa ngama-generational issues atshiyeneyo. Yikho ngithe kona mina amabandla la akhulula amazwe indingeko enkulu ekhona yokuthi kumele aziguqule abe hlala esiba relevant ngomumo okhona. Kathesi vele akusayenzi ukuthi kulo kuchuma ngokuthi salilela salilela. So kumele sichume ngokuthi siyangabi sisuka ekulilweleni. So yikho ngifuthi kona mina thina ngingezama ukuthi we're reinvesting ourselves siyaziguqula ukuthi sihambelane nomumo okhona kathesi. Yikho ngimangala nxa usuthi kona abantu bonke bayazonda asho bantu bonke ngoba abanye bakuzwisisa. Yikho kona thina ngathi mina nginje ngesikhathi sokulwa kwempi ngangimfitshane kakhulu angeke ngiphathisele kodwa namhlanje ngomunye walabo abaphezulu nxa ngikhuma ngezikhundla ezokubusa ukuthi usulima kuba-embressing the young ukuthi lake ngingene ku-leadership njengakhona kobonayo ama-opposition amaningi ngabantu abasesebancane abantu abasesele minyaka eminingi phambi kwabo. Yikho sekuze ngathi njengebajayele njalo kuyena.
Ye, kodwa-ke abantu abasakhulayo lawo okhuluma ngabo baswela ubukhohlakalo baswela ukuthi amabandla la alwa impi ayihluleka vele ukubusa bangani badonsa besiye egangeni sonke isikhathi baphikisana nentando kaZulu ngokubona kwabo akunjalo babajo
kwenye indawo ngabe kunjalo sibili kodwa kwenye indawo yikho bona bengitshile ukuthi ngama-different ideological perspective asekhona phakathi kolutsha nabantu abadala. Yikho ngenxa abantu benebandla labo elalwela inkululeko kumele befunda abadala ukuthi nabayi sekuqala ukudedela kancane kancane befaka olusha labo kona abantu abadlenyela lelo uzabona ungasinyeza njalo amabandla lawo ngabe ayalelokhu ekhona njalo kumyise khonoko okhuma ngako ukuqulunza komnotho yinto vele engafunakaliyo kumele kube le-equal distribution yomnotho ukuthi umuntu wonke azize egudumala elizweni lakhe.
Ye, kodwa bangaguqula yini izenzo kulabo ababusayo kathesi abalwa impi yenkululeko umazona thiyene.
Yikho phela ngifuthi kona lingaphuza ukuziguqula lina lodwa abantu bagcina benjani beliqhibukizele phanga. Yikho thina ubona njengebandla elibusa labenzimbabwe sesiqalisile ukuziguqula sodwa sesiqalisile ukuhluba isikhumba esidala sigqoka isikhumba esitsha ukuthi laba abadala belekhona ye bakhona. Yikho bona sesile nto leyo i-elders council ukuthi abahlalela abana besibonisa kodwa asebeqhuba indima kube yithi ulutsha olukhona.